Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 lamhlanje ngomvulo ekuseni mhla ka 25 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ngesikhathi ukuphindela elizweni kukamsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kusemlonyeni yabanengi, ibandla lezanu PF lithi limemukela ngezandla zombili. Ikhansili yakobulawayo ekhangelelwe ukusungula kusukela namuhla uhlelo lwayo lokwengezelela amahola okucitshwa kwamanzi ngeviki kuleli dolobho esuka ku-72 esiya ku-96 ngenxa yokusilela kwamanzi emadamu.
Esathi zimeeting ku-councils bazwabanye kodwa ungathi abantu bakeabantu asiwonke ababuya abananzelela vele isimo esikhona sokuthi vele izwantatyani akula manzi emadamu, ama-pipes ethu abevele engalungiswanga kahle.
Izakhamizi zithi kuhle wonke umuntu achasiselwe ngodaba lokuvalwa kwamanzi.
Ukuthi abaningi bazile kumbe kabazwanga khona vele kulapho kulohlupho khona, ngoba i-message lezi sikhuluma ngazo sizithole ku-WhatsApp. Abantu abaningi abasavula ama-documenti lawa angantwakhi amabhanki amaningi, kumbe kuzwe kushinekade singantwakhi la mabhanki ma-phone, ngoba i-council isukube lo hlupho lokuthi iyathembela ukuthi abantu bonke balama-smartphone.
Owayengusodolobho we-New York eMelika uMnumzana Michael Bloomberg oyisinothi i-billionaire uphumele egcekeni ngokusemthethweni izolo ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ngesikhathi ukuphindela elizweni kukamsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kusemlonyeni yabanengi, ibandla lezanu PF izolo lithe limemukela ngezandla zombili. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Simon Khayamoyo utshele umsakazo we-ZBC ukuthi zonke izizalwane zeZimbabwe ezithanda ilizwe lazo kufanele zizwe zithokozile ngokubuya kukaMnumzana Chiwenga, yena ofike elizweni ngomgqibelo evela eChina lapho abeselatshwa khona okwenyanga ezine ezedluleyo. UMnumzana Moyo utshayele ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa ngathi yikuqoqa kwakhe ukuthi uMnumzana Chiwenga elatshwe kulelo lizwe. UMnumzana Chiwenga ufike wakhuthaza abantu ukuthi besebenze gadalala ukuthuthukisa ilizwe labo, wasola odokotela ngokukhalala umsebenzi. Abanye bacabangela ukuthi kulokulwisana phakathi kukamongameli Mnangagwa loMnumzana Chiwenga, kodwa iziphathamandla zikahulumende zithi lokhu akusiqiniso. Ababili laba bobonakale bethabelana emifanekisweni. Ikhansili yakobulawayo ikhangelelwe ukusungula kusukela namuhla uhlelo lwayo lokwengezelela amahola okucitshwa kwamanzi ngeviki kuleli dolobho esuka ku-72 esiya ku-96 ngenxa yokusilela kwamanzi emadamu. Ukhansela Mildred Ncube ka-Ward 16 eGwabalanda uthi umanisipala uzamile ukwazisa izakhamizi ngalolu hlelo ukwenzela ukuthi zizilungiselele.
Esathi zimeeting ku-councils bazwabanye kodwa ewadi abantu bakeshe bakeshe abantu asiwonke ababuya ezimeeting abananzelela vele isimo esikhona sokuthi vele izwantatyani akula manzi emadamu, ama-pipes ethu abevele engalungiswanga kahle. Bacasisile sizabiza futhi imeeting sibatshele.
Sasesikhangela wona lawana we-72 hours lawo ayingabahluphi yini?
Hhayi, lawana zangabahluphiyajayeli konke bayawazisaza ama-dates abo kuhle angithi kuhanjiswa amaphepha la kuma-WhatsApp konke kuhanjisiwe bavele babalisana bayatshelana esikhathi sokuesibhedlela.
manje ngesikhathi amanzi laphana ecitshiwe abantu bawathola ngapha amanzi okusebenzisa nsuku zonke
balazi izigubhu abaningi bakhona vele izigubhu babelazo nxa kuyukuthi balasigubhu uyakwanisa njengamanti ngisebhakana ndala anes so nxa kuthi izigubhu kazizilithwane nxa ama-timetables awafanani bakhaphakale bathatha amagogonyoti bazosebenzi abanye bayathathela uvisi ngoba sihambelani ama-timetables ethu jussayi nalapho egwabana ndakimnda wakho baphana emagogonyoti engikhangelani nakwabi akwenzakali ukuthi i-timetable ifanani ukuthi la mangilawo lapha lemagogonyoti abalawo leziveva balawo kuhambe njani ama-timetable achiyani babethatha empophini zabanye besizana khonapho nxa uyithi umntu wakho nayasigubha abanye bavele banama-drums bathinga abantu i-situation bayinanzelela abantu abaningi ayazayesikasile amanzi kulekuezindlini
kodwa umuntu angathatha amanzi ingqe kubani kumbe yilaba ababevele bencedisana
abancedisana abantu even noma kubana abantu nge-situation yamanzi akulamntu enyeuthiukuthi amanzi
ebengakwaziyo imabhawuza bayawaletha ispecial nxa kufiwe bayawaletha amabhawuza okokuthi lawe nxa ungelawo amanzi ube migqomo yakho uyahamba uyethatha
izibhorane zikhona ezisebenzayo
ibhorane hayi nesami isibhorane asisebenzi
lo ke ngukhansela Mildred Ncube kaward 16 eGwabalanda sixoxelaye ekwabulawayo. Siphinde njalo sakhuluma lesiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali baleli dolobho eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Ngimelwe ukuthi nendlala kilo ukuthi ukukhanya ukuthi ngabahambile namhlanje ngesande. Azaye kuya ngolesibili kuphinde futhi ahambe ngolesithathu aye kuya ngolesihlanu ilanga lakomgqibelo yilo kuphela esingathi sikhangele ukuthi avuke khona ntshone khona okumele sikunanzile futhi uthi ukuthi abaningi bazwile kumbe kabazwanga khonapho kulapho kolohlupho khona ngoba ungananzela ukuthi imessage lezi sikhuluma ngazo sizithole kuwhatsapp abantu abaningi abasavula ama-documents lawa ngantwadla amabhanje amaningi kumbe kuzwe thine kade singantwazi lamabhandle kumafoni ngoba ikhansil isukube lo hlupho lokuthi iyathembela ukuthi abantu bonke balama-smartphones abavele bengelawo ama-smartphone angikhona uyafika ukuthi kusasa laphambi kusasa umuntu yaloko ecabanga ukuthi amanzi akhona so ngenzeka kusasa ngiziye ngithulula amanzi anambe ngithela ngawo ngibe ngiqeda ukuwathula abe sehamba okwesukukhuthaza kakhulu ikhansil ukuthi ngabisa umbiko phambili iwulandele nalowo mbiko kodwa ngangasawulandele kuyaphambanisa abantu
lokho elukhona lulani uhlupho lokuthi abahlala eziqongweni bengatholi amanzi lanxa bemele bawathole
kakhulu bakhona abantu abasebenza ama-3 weeks ungakhangela ku-Free State lapho kobulawayo endaweni enjengephumula east indawo enjengephumula east isila fot abaveka amathathu bengela manzi sengengabathinta laba bekhanselini ku-WhatsApp group yabo baphendula ngize ngikhulume labo leke bayaletha amalanga amabili amathathu kodwa ngananzela iphumula east kakhulu ward 19 sebephila ngamabhawuza akulamanzi kawaphumi lokhangela isigaba zonsane babuzana laye ngafakaza ngoba nguye ukhansila wendawo yena leyana kube sekuthatha indawo eziphezulu ezinjengabophumula south ngale kebongwalongwalo lakho amanzi nake ngasavukake ebusuku ngabo-11-12 bewanqamekela kuyade kusise ngasekho so lokhu lo hlupho nalo njalo hlala sikhuluma ngalo emhlanganweni yethu emahholo siyasekubike khonokho ukuthi kanti kwenziwa kuyini ukuthi indawo lezana zingatholi manzi kakhulu lezi ezidansileyo baya besithi pumping system yabo kayela manzi ngoba akunceda ukuthi umuntu wethu ngumhlali wakobulawayo engatholi manzi avele empompini kumbe elale ngalalanga egquthile limbele ukuthi amanzi lawana awathayimele mbealinde kuze kube phakathi kokusukuza abuye la akhelele njengabanye ngoba vele basebenzisa amanzi abawathatha ezigubhini esingathi i-running water kabalayo ngoba bayaligcina ezigubhini
sixoxelayo ikhansili njalo bathi okunye okubangela konke lokhu ikucitshwa mahlayana kwamandla amagetsi
amagetsi kobulawayo nxa ungasatholanga njengathi ngapha lapho endlezi khona ngasengasatholanga ngomgqibelo kumbe ngensonto kusiyathiwa imini yantambama ngomvulo kusiyafika ulwesihlanu kuveleka kula magetsi ize siyacitha amagetsi sokungantwa nje into vele sijayelekile 5 kusiyathiwa u-10-11 ebusuku yikho lapho aphenduka khona amagetsi kodwa sikukhuthaza ikhansili ukuthi kanti kungaba njani ke babuye le-programu bebadinga i-donor funding ukuthi bebabe lama-generator kumbe basebenza amasola singazothi ongasebenza ngono kuyini ngoba manje vele kuzamela ponti singadependa ngokuthi izesa kayikho ngokubona kwami vele izesa kayizo ziyabakhona kwamalanga aseduzane ngoba ungakhalela baye bekuthe ukuthi ikhalibha kakula manzi ngale wange kuhlala kufile umtshina lokuyana ngokunjalo ikhansi sokumeka ukuthi icabange ngaphandle kwalokho ejale ukucabanga singathi ukucabanga ngaphandle kwebhokisi singwalathi sinje khona baseslayite ngamalayito lalawo esola kumbe sikuphela ngamagazi.
Inhlelo zekhansili ziyanceda yini ezokuthi nxa kungela manzi benzani?
Okuvamile kakhulu ukuthi ibhawuza iyabuya ngikhangele kakhulu indawo lena engibe ngakhuluma ngayo iward 19 ephumula east lapho esithi kakula manzi kodwa engingakwaziyo ukuthi amanzi lanabe enelisa bonke abantu yini ngoba ngiyambona ibhawuza eyodwa ngelanga ngelanga ngingazi njalo kumbe iyabe enelisa bonke abantu sikhanya ukuthi iphumula east indawo enkulu kakhulu lezinye indawo ezingaze zifuna amabhawuza abantu abagcina bethola ukuthi lapho kufikela khona ibhawuza kuzokusithi laba abahlala khathala lapho kufikela khona ibhawuza bagcina besiba le problem yokuthi ngazufika komakhelwane laphana makhelwane azoza kunedinsuku zonke ngoba layo ibhili laphana ngayisibuya izabuya imtshaya ngoba kathi esikhathi livumele ukuthi umuntu athole 350 liters ngelanga. So nxa sokubuya abantu abaningi kakhulu laphana kuthi ukuthi amanzi abo sewasebenzisile layo semtshaya ngangale kwakhona sesiwa le penalty. Indawo ezilezibholane ezikhangena njengabomketa labonkulumane bangcono bona kodwa ngathi ungakhangela indawo ezinjengabophumula north vele kakula sibholane ngitsho lesisodwa. Ukhangela iphumula east engcwele ezibholane ezimbili iphumula south engezelwe ezimbili zintathu. Yewe yezikolo ziyafika ibhawuza kabili kathathu kusiya ngokuthi ibiziwe mbekayibizwanga kodwa uhlupho lolwamanzi kalo hluphi kuphela izindlu lapho kuhlala khona esingathi imizi yabantu lezikolo kuyahlupha lezibhedlela kuyahlupha.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobho lakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association sixoxela ekhona le koBulawayo. Ngesikhangeleke indaba eziqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi umholi weZimbabwe National Army umnumzana Etsai Chimonyo uthi ibutho lesizwe lizimisele ukuqeqesha amalunga alo ukwenzela ukuthi alondoloze abafuna alondoloze ukuthula ngoba kulabafuna ukubangela udlakela. Uthe kulamaqembu ethusela ilizwe kodwa eleZimbabwe alesabi ngoba ibutho lizimisele ukuvikela isizwe salo. Ubonge izizalwane zeZimbabwe kanye lomanyano weSADC ngathe ukubambana kwabo bekhankasela ukuthi iziphathamandla zikahulumende kwethule izijeziso ezatheswa ezinye iziphathamandla zikahulumende ngamazwe aphetsheya. Ngulandela ukunqoba kweqembu leHighlanders emdlalweni wenguqu 1-0 enkundleni yeBarber Field Stadium izolo, ingcwethi ezicubungula ezemidlalo zithi umdlali uPrince Dube onguye ohlohlele ibhoso utshengise ubuciko obukhulu kulo mdlalo ngoba inanzelele ukuthi ugoalkeeper weManica Diamonds uJoram Mutshambo ubengaphi kwenzela ukuthi alikhambele emambuleni. Iqembu leli alinqotshwa alikanqotshwa emdlalweni elitshumi lambili edluleyo njalo selilubhekise kowechibhuku Super Cup nengezi Platinum Stars. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ngikhuluma noMofethi Ncube esendaweni yaseGoli. Kanti into eyenza ukuthi khona iUnited Nations ingangenele edabeni laseZimbabwe yini? United Nations ayingenele edabeni laseZimbabwe ngoba iAfrican Union neSADC azisizi abantu baseZimbabwe. Zona ngumthetho zabunjelwa ukuprotecta ama-African leaders acorrupt. Ingangenela njengaseLibya ikhulu labantu baseZimbabwe siyakudinga khona lokho.
Linjani balaleli leStudio 7? Mina igama ngugavadela Ncube la. Okunye balaleli enzama ukuthi ngililimukise khona kathesi ngoba uDisemba seqalile njengamanje. Asiqapheleni kakhulu abafana abadlala ofeja feja lapha. bara masalamuzi amakhulu kakhulu bathathela abantu izimali so lapho lihamba kwandi qaphele and bafana bakithi abafana bakithi ekhaya eZimbabwe ibaba bagangileyo ngento yabo yena le so liqaphele kakhulu abantu bayingozi kakhulu especially uma uthola bedlala vele ungasondeli phansi kwankona because uma usondela bakuthathela imali ngamasalamuzi so libe be careful.
Sanibonani uStudio 7 igaba lapho ngu-Adolf Shaba. Siyabonga ngethuba elisiphalona. Ngithala nje ngohulumende wakithi lokho kela ngu-Emerson Mnangagwa ohlukumeza abantu, kodwa nje lawo nje ngamasayensi wokuwa kombuso, ngoba evini nemibuso yonke ke yama mayise siyafika ekugcineni ngamanye amasayensi abonisa ukuthi siyakuwa, ngoba hhayi kuyabonisa ngoba ukuthi bahlulekile abasenawo amandla sebefuna ukubambelela ngakho konke abalakho. Ngitsho nasebhayibhilini uma uyifunda uba khona lapho nje sebefuna ukuqeda abantu ithemba ukuthi bangakwazi ukuma bengakwazi ukubambana, kodwa ngendlela abantu engibabona bezimisele ngakhona phambili kuhle kakhulu.
Mina ngithanda ukuthi ngihalalisele iFilabusi United Football Club enelise ukuthi sale ku Division 1 lonyaka isindile. Siyahalalisela abafana okugodlwayo sithi halala, qhubelenze njalo kulo mnyaka ozayo. Asilifuni emsileni, silifuna libe phezulu ngale kwezikhontesta phezulu. Lenze kahle yimi ngiyalibonga kakhulu bafana ufana okugodlwayo. Sibonga Nkosi Mthunzi, siyalithanda kakhulu.
Okhulumayo umfo kaNkomo Banele, ngikhuluma lapha ngiseJohannesburg kweSouth Africa. Singakhangela lasekadeni kudala nxa silandelela umbuso wamaNdebele, umzilekazi wayelabantwana abadala kulo Nkulumane, abadala kulolo Bhengule, kodwa labo bantwana abazange bakhethwe inkosi ukuthi bathathe isikhundla sayo ngemva kokubana yona siyedlule emhlabeni ngenxa yezizathu mhlawumbe ezijiyeneyo. Uhlangabeza wakumele ukuthi njengezibulo likamzilikazi athathe ubukhosi bukayise. Whether uDouglas umdala kumbe uJoram umdala, unhlahla amangonxabe ukuthi wasuka eqonywe nguyise ukuthi ngiyoze kuthatha induku zobukhosi bakwandiweni, akula muntu ongakuguqula lokho.
Yebo, linjani bafowethu? Heyi, indaba yokutshaya kwabantu ilusizi, kodwa ungakhangela kakhulu abantu abatshayiweyo ngabantu abadala, abantu abangomama. Hambe shuwa ma ungatshaya ukhulu umdabula ikhanda, etshaya ngabafana abancane, ngama-youth, ngabafana laba balaba 20-something years, laba bafana abade betshaya abantu abadala. Shuwa kubonisani lokho? Anti bafuna ukuthi besaba abantu, sebethusela abantu ukuthi kungathiwa i-MDC lomhlangano akekho umuntu ozofuna ukuya khona lapho. Hhayi, anginawo amaningi nje, bengithi nje ngidlulise wona la amafishane ade nginawo.
Le ndaba yokutshintshwa kwezitrata lapho kwenzakala koBulawayo, especially koBulawayo, kuyabhora kakhulu, ngoba manje sekugcwele amagama ezitrata angabizeki, izibongo zakhona they are very very funny man. Lokhu kuyasincudisela idolobho kahle kahle. Why bezothatha uMnangagwa bemfake lapha ebantwini abezama ukubaqeda, maqede lapho azothathwa abizwe ngesitrata sakhona, thola i-owner. Uthola i-owner for what? Ndikumele abe honored le eHarare kibo or eGweru le, hhayi la koBulawayo. Khona manje nje bekumele ukuthi aqala ayokhulumisana noZulu azi ukuthi uZulu uyavuma.
Msakazi, ngiyakubingelela ngokuzalwa. Mina ngiyinsizwa yaseFilabusi kodwa ngokuhlala ngiseGoli, nginguDevson. Bengithanda nje ukudlulisa ngobuhlungu benhliziyo ngesehlakalo sokushaywa kwabantu ngendlela okwenzekala ngakhona. Le ndoda leyo ngumNangagwa kudala ihleli lapha ngomgabe from ngaboma-1980s. Kuletha isikhumbuzo seGugurawundi ukuthi ube nesandla esikhulu lo nyawo wayehamba ngalo nomgabe, nanamhlanje usahamba ngalo. Nawo amaphoyisa akhona akhohlakele ingane ezincane ezishaya onina noyise.
Bonani, sanibonani nonke basakazi.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7. Le ndaba le eyokuthi kuthiwa khona amaphoyisa ebhaxabula abantu ngale ndlela, ama-opposition party akusamela akontest manje. No.
Yeah. Lawo ke ngamazwi abalaleli be Studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngizaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubhubhe abantu abangamachumi amabili lasithupha engozini yendizamtshina ebisanda ukuphakama elizweni leDemocratic Republic of Congo. Indizamtshina le iwele lapho kuhlala khona abantu eduzane legceke leDoma Airport kulelo lizwe. Njalo abayisikhombisa abatshone kulingozi bebezimele phansi. Ukudaba olusaqhubeka elemelika kwelemelika elemizamo yokumisa umongameli Donald Trump umsebenzi ngohlelo lwe-impeachment, umnumzana Devin Nunes owebandla lama-Republicans wenqabile ukuphendula umbuzo phambi kwekomithi ephenya lolu daba okuthi wahlangana kumbe hatshi lesiphathamandla se-Ukraine ukuthi athole ulwazi ngendodana kamnumzana Joe Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama. Kodwa abanye bathi ngempela wahlangana laso leso isiphathamandla eVienna ngomnyaka ka-2018. Ngesizwe eziphathelane leMelika, wayengusodolobho weNew York khonapha eMelika umnumzana Michael Bloomberg oyisinothi ibillionaire usephumele egcekeni ngokusemthethweni ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Uthe injongo yakhe emqoka yokuncintisa ngeyokuthi anqobe umongameli Donald Trump abesevuselela ilizwe leMelika. Uthi okuzabangela ukuthi anqobe kukhetho yikuthi ulolwazi olujulileyo kwezamabhizimusi lakuhulumende. Umnumzana Bloomberg wayekubandla lama-Republicans uncintisa ezimele. Ngomnyaka ka-2016, waxhasa unkosikazi Hillary Clinton, owanqotshwa ngumnumzana Trump ukukhetho lokudinga umongameli. Ngeviki edluleyo, umnumzana Bloomberg uxolisile ngomthetho wokuhlola mahlayana abantu kudingwa izikhali eNew York ngesikhathi engusodolobho okwakukhathaza kakhulu abantu abamnyama labahispanics. Kodwa abalwela ilungelo loluntu bamsolile besithi kusobala ukuthi uthatha leli nyathelo ngoba esedinga usekelo. Umnumzana Bloomberg wayengumeya wedolobho leNew York kusukela ngomnyaka ka-2002 kusiya kwa-2013. Ngalokho, uthi umazi kamhlophe umongameli Trump, layo engoweNew York, ukuthi usenga ezimithiyo nxa ikhuluma ngobukhulu bamabhizimusi akhe. Umnumzana Bloomberg ngumholi wenkampani yamabhizimusi enkulu kakhulu egoqela ekamabonakude, imisakazo, kanye lamabhuku axwayisa abantu ngokusetshenziswa kwemali. Umkhankaso wakhe ubikwa ubhadale imali efika amadola ayizigidi ezingamachumi amathathu, $30 million, elembiko yokumkhankasela esakazwa kubomabonakude elizweni lonke ukusukela izolo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yebo ke ngalesi sikhathi sithanda ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook njengoba ke si-live streamer ku-VOA Indebele. Ngiyaxolisa njalo eminye imbiko isiginyiwe lucingo lwami kodwa silodanisa Blessing Dube lo Lindsay Hammond abasibukeleyo siyakwazi ukuthi bakhona abanye njalo imbiko yenu sizayifunda ingathutsha njalo okwamanje ke silalele umculo kaNqobile Malinga esithi Highlanders lizakhumbula ke ukuthi iqembu leli selelubhekise ukumdlalo alikanqotshwa ke emidlalweni elithumi lambili edluleyo njalo selikhangilele ukudlala kumdlalo weChibuku Super Cup kulandela ukunqoba kwalo elengezi Platinum Stars 1-0 enkundleni yeBaba Field Stadium izolo kodwa kakhathesi ke hayi umculo nje lokujayiva yeboke umculo ohaya iboso vela kunqobile Malinga ke sikhangela ezinye ke zendaba ebesikhokhela ngesikhathi ukuphindela elizweni kukamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga kusemlonyeni yabaningi ibandla lezanu PF lithi limemukela ngezandla zombili ikhansi lya kwaBulawa ikhangelelwe ukusungula kusukela namhla uhlelo lwayo lokwengezelela amahola okucitshwa kwamanzi ngeviki esuka ku-72 esiya ku-96. Sibonge bonke ke abasixhasayo kuhlelo lwethu. Uzenzo Oscar Ndlovu, uPolite Gwakuba Maphosa, uBokuthula Sebangwenya, uTom Hlabangana. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.